sesingene kugiya yama-elections. And each time kwathola ama-elections eZimbabwe, sebazi ukuthi kuba lodlakelo olunje. Okudabukisayo ukuthi kuhlaselwa zona nkokheli zamabandla aphikisayo. Nxa kulesibindi sewuhlaselwa inkokheli, kungakanani ke kumuntukazana. IBhayibheli lathi nxa kusenzakala kwesimanzi pho esonileyo. Okuthuthe ke nxa kuhlaselwa uChamisa ongumongameli okwaziwayo ukuthi ke engahlaselwa amanye amazwe aza kubona. Pho abantukazana ke abasekeli bakhe abakhona ke emalokitshini esigabeni. Kusho ukuthi ke kuningi okwenzakala esigabeni ngale esingakuziwayo.
Mnumzana Hanana, wena ungathini ngokwenzakalayo ubudlwa ngudlwangu ubudlova bonke lobe sibubonayo?
Akwethusi ukuthi siboniswe kusiba dlodlakela nxa sokuyisikhathi sokuthi siye kukhetho. Kuyakhanya vele njengoba sisho unembawari ukuthi hhayi sesindlele kuthiyela khona elokuya kuma-elections. Esikwaziyo ke ukuthi izano vele kungumkhuba wayo ukuthi nxa ilungiselela ama-election ithaya abantu ibulala abantu ngoba ifuna ukuthi ivotele ngabantu abayesabayo. Ungazama ukuwaphikisa bayakukhahlameza bakubulale. Silabo abantu abaningi from 1980 abafela ama-elections wona lawo kuyobaba legugura hundi kubulawa abantu ngenxa yokuthi basekela ibandleni thize elimuzapho balandela umkhokheli lomholo othile ubaba uJoshua Nkomo umdala wethu ufaza Zimbabwe. So nxa babe ngesiningi sokugijimisa ufaza Zimbabwe umuntu olesithunzi olesidima ohloniphekayo othandwa ngabantu njengonkomo thina vele sonke lapho esingabathi kupolitiki abasoze babe le ndaba lathi ngoba kusegazini ukuthi babulale. So kuyethusa
iZanu PF iyakulandula nembaware ukuthi iyo ephehla lolu dlakela. Ithi uChamisa uzama ukungcolisa igama likahulumende kusithunywa se-United Nations. Kambe kungaba kuyikuzama ukungcolisa iMDC izihlasele yini ize izibulalele lezimota zayo?
Nxa sakhuluma ngehlangothi likathina maso zata engeke wazi bazama ukuphusha indaba yabo ukuthi hayi eZimbabwe vele into azimangakuhle. Bese besenza ke esukuthi ku-actor bedinge abalingiswa abazaba ngabasekeli bezanu PF egqoke isikhipha sezanu behlasele imota ze-MTC. But okuyinto efuna amandla amaningi ukuthi uyikenze. Into efuna amandla amaningi lokuqoqa lokwenza lezi mali ukuthi zivele unnecessary. Ufuze ngabe ukuthi kuthi namasa ukhuluma ngakho ukuthi hayi okwenzakele kodwa thina njengebandla lezanu PF asikhuthazile udlakela asinda ayisithi esimhlasele kodwa phambilini uthi namasa siyamazi ukuthi izinkulumo zakhe ezikuchwehla usidlane kube lusizi ngoba ngukhonza kwezanu PF nguye othethe inhlelo zezanu PF. So nxa umphathi wenhlelo lengqubo zebandla engubuntu okhuluma njalo kusho ukuthi abalandeli bakhe balalo igunya lokwenza lolo dlame engabe engakhulumanga ukuthi umhlaselini uChamisa. But ngoba bathunganyelwa ngumuntu ozisisa kudlakela bakwenzile khonokho.
Mnumzana Hanana, ungathini ngamazwi kaChinamasa uthi udlakela ngolokuzama ukungcolisa uhulumende kusithunywa se-United Nations?
Ungananzela ukuthi ubuholi bukahulumende buyabulala ngokuphika lokupha ingcazelo vele ezingelamsebenzi. Kanti izizwe liyawohloka kuthiwa ngama-sanction kuthiwa ngabantu bamanye amazwe ababulala ilizwe bona kuyibabali bulalayo bayabulala zingilishi zokulandula zintshantshi sibile kuphikela into ezinje beliyenzile. Ungananzela i-background kuzobe namuhla kuthiwa kwakulama-dissident bayengangaki bayayilandula le-background injalo bayayiphika bayachatha bavika ngomunwe banjalo ngabantu bamanga ngabantu bokukhuluma into engekho ngabantu bokuona bazike bacashe ngomunye. Kubulawa abantu ngamasosha ngo-August kwabuya sizotho 45 degrees niyamasosha lokunjani njani zwele ngumsebenzi wabo ukukhuluma into engekho ukungumanga lokumtshuma bezama ukuvika amacala abo banjalo umthetho wabo kwaba kuvumelanayo indlela abasebenza ngayo kabasuze bafa batshintsha.
Mnumzana Nembaware, lungalungisiswa njani udaba lodlakela lona?
Sokukithi thina sodwa njengabantu ukuthi hayi udlakela vele ngolwethu uzasithuthi la FDC nxa sicabanga ukuthi ngokaThamisa nokaMonzora amagama esiwasebenzisayo sesithukana ngale kuzanu PF bazabizana ngamagama trox ngama-G40 ukithi odlakela but nothing I see that if cutting so what is it? Sig accept if remote I would share a wimbon it, I would shoot it easy. I share an embon and you would look at it is.
Ah, we pay them names and Hana.
Ngoba ngeza ke sihlale sichaywa sigongodwa amapolitics asizwileyo lathi kumele sithenge indlela zokuthi nxa sichaywa sizivikele